ngiyazi uma ngelakilaleli sisepalamente amajikane amabili naye sasicubungula udaba lalingalolo olunjalo basukuma unavuko unomathemba uyemasouth ekhala ngokuchathwa kwabantu emankampanini asemasouth wabambe u-OK lo-Chopis esithi yena u-Chopis usebenza ama-India yiwahamba kuyajezisa amatroli nxa esengcolile wayabamba udaba olwahlaba sukile emlilini olwezibhedlela esithi kulabomongikazi abesezibhedlela abelapha izalukazi abadala bethu besebanika amaphilisi ukuthi bayanatha ezindlini ngodubo lokuthi kabazwanani ngendima abakhuluma ngayo ugogo bagcina bephambanisa ukunatha amaphilisi abo ngoba babetshele ngelimi abalwangamalisistini kuvame kakhulu ngapha emandebeleni so ngakho kungene edinga sokutshengisa ukuthi uhulumende wasezimbabwe akahloniphi amasiko lendini zabanye abantwana basezimbabwe esephula isisekelo sombuso esicacileyo ngendini ezivunywayo kuleli lizwe eziyi-16 and ezinye zendini zonezo kulesi donga
liyake likhulumisane yini le komiti yedale ekhangelane lalolu daba lezemfundo kumbe yena umphathi ntambo wezemfundo seleke lathola yini ithuba lokukhulumisana laye ngalolu daba
esikhulume sadinwa ngalo lolu daba kukhanya uhulumende kayisiyo yinto emhluphayo leyo yinto engelandaba esizamile ukuhlukahluka sikile kodwa kuqamukele izindle izigodi endlebeni okutsho ukuthi ontanga balesi sikhathi ikusasa yabo iyendini zabo namasiko kuzacitsha nje kube yinto eyake yaba khona kodwa kungenamuntu olobufakazi obukuthi kwakuvele kukhulunywa kuthiwayo siyakhangela kathesi amasili la ayakhala indaba naleyo ukuthi bacitshelwa amasiko.